ele Zimbabwe libambane lamanye amazwe ngamachumi amathathu lasikhombisa i37 ukuza xoxisana phezu kwesimo sokuntshintsha komkhathi lokuthi ihlukumeza njani isimo songahlaliseki e-Africa kodwa ele South Africa kalizihluphanga ukungenela lomhlangano wenzelwe eHaboroni noma nje isikhulumi senhlanganiso ye-US Africom umnumzana Al Phillips esithi ilizwe leli belinxusiwe.
South Africa was indeed invited. And accordingly, we'll always.
Ele South Africa lalinxusiwe njalo lizaqhubeka linxuswa ngoba siyahlonipha ubudlelwano esilabo ikakhulu kwezokuntshintsha komkhathi okungalimazi izwekazi le-Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Kulokungezwani phakathi kwele South Africa kanye lele Melika kulandela imbiko enyangeni edluleyo ukuthi ele South Africa lanikeza ele Russia isikhali zokulwisana lele Ukraine. Ele Russia alidlelani kahle lele Melika ngemva kokuba lihlasele ilizwe le Ukraine ngomhlolanja nyakenye impi elokhe isaqhubeka. Isikhulumi sikamphathi intambo ezomvikela kwele South Africa umnumzana Cornelius Munama uthi ugatsha lwakhe alwazi lutho ngokuthi ilizwe lakhe kalingenelanga umhlangano we-US Africom. Owe Zimbabwe ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kumgceke ukuthi ungabi khona kwele South Africa kulomhlangano kuhambelana lezihlakalo esisanda kwenzeka phezu kodaba lwesikhali ze-Russia.
Angithi mina ubudlelwano phakathi kwelizwe lase-South Africa lelizwe lase-Melika kulamalanga ayisibo lobuyana obuculisayo noma engathi mina obufana lobe bukhona amalanga oyiminyaka ledlulileyo. Ukuxabana kwabo kusobala ukuthi kwenziwa obubangelwa yibudlelwano eSouth Africa elabo lelizwe laseRussia. Iproblem enkulu ngeAmerica ukuthi ayikaze yathanda ukuthi makukhulunywa ngeinternational relations ilizwe thizeni libe ndiki-ndiki lingacaci ukuthi lisapota bani ligxeka bani.
Kusenjalo umhlangano osungulwe eHaboroni ngomvulo ufake isiqiniseko sokuthi kumele ibutho emazweni awe-Afrika achiyeneyo lincedise ukulwisana lokungahlaliseki okugoqela ukulwa kanye lokuswelakala kokudla okungabangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi. Umqondisi we-US Africom umnumzana Kenneth Ekman uthi kumele kuphendulwe imibuzo phezu kodaba lokuntshintsha komkhathi kanye lokuxokozela ukuhambelana lakho ikakhulu ukulwa kanye lezinye ingxabano kwele Afrika.
Climate security is a risk accelerant. It makes some of the problems that we have now even.
Ukuguquka komkhathi sekudale ukuthi induku akade sivele silazo ziye phambili ikakhulu ukungezwani kanye lengxabano.
Unkosazana Tekane Blaine, umqondisi kugatsha lwe-Emelika olubona ukuzama uqinisa ukuthula ele-US Institute of Peace, uthi ingxabano phakathi kwamazwe achiyeneyo ikakhulu kuzwekazi le-Afrika isiqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi.
As peace, people face increasing insecurity to their own lives and the lives of their families.
Indaba zokuthi amazwe engahlalisani kuhle seziqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi. Lokhu kubangwa yikulwa phezu kokusilela kokudla, amanzi kanye lokubangisana ezomvelo.
Umhlangano oseHaboroni uzagqitshwa ngolwesihlanu njalo kukhangelwe ukuthi kuphunywe leziqondiso ezaba yizo izikhonkwane zokulwisana lokuguquka komkhathi. Abebutho abalesikhundla esiphezulu emazweni ashiyeneyo kwele Afrika yibo abangenele lo mhlangano kuyinhloso yokuthi izinqumo ezathathwa eHaboroni zenziwe ngokuphazima kweso. Izwekazi le-Afrika kutsho inhlanganiso ye-US Institute of Peace yilo elihamba phambili ngengxabano ezikhona zidalwe kuguquka kwesimo somkhathi. Inhlanganiso ye-US Africom yabunjwa ngomnyaka ka-2000 ngenhloso yokuthi kube lobudlelwano phakathi kwele Melika lebutho lamazwe wonke ase-Afrika ekulwiseni inkinga ezishiyeneyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaboroni kwele Botswana.